Disendaba ku VOA Ndebele.
Lamukela emoyeni ngolwesine mhlaka 23 kulwezi ngolwesihlanu mhlaka 23 kulwezi 2017 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje
umuntikazi kwelizweni lokho akulandaba kodwa ngase sikhayile isekelo sombuso sithi yena angaba ngu-acting president for a maximum period of 90 days it can be even for 1 hour.
Umnomzana Emerson Dambudzo Mnangagwa ukhangelelwe ukugcotshwa ukuba ngumongameli welizwe lamhlanje ngesikhathi owayengomunye wakhe bengabasekeli bakamongameli welizwe umnumzana Phelekezela Mphoko engaziwa ukuthi ungaphi.
Hayi Chris, let me just say nxa ebengabuyela it will be a great betrayal.
Unkosikazi Joyce Mujuru okhokhela ibandla le-National People's Party ukhangelelwa ukuthi abuyele kubandla le-ZANU-PF ngoba seyekelelwe. Kodwa ibandla leli lithi hatshi asikoqiniso kabuyeli. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Umnumzana Emerson Dambudzo Mnangagwa ukhangelelwe ukugcotshwa lamhlanje ukuba ngumongameli welizwe enkundleni ye-National Sports Stadium ngesikhathi owayengomunye wakhe bengabasekeli bakamongameli umnumzana Phelekezela Mphoko engaziwa ukuthi ungaphi. Inkokeli yakwamanye amazwe ebalisa umongameli Cyril Khama wakwele Botswana, umnumzana Edgar Lungu wakwele Zambia, lomnumzana Jacob Zuma owe South Africa ngabanye babakhokheli abazaba bekhona. Obe ngumkhokheli welizwe umnumzana Robert Mugabe kuthiwa lanxa ubenxusiwe uthi yena kasoze aye ngoba esithi ufuna ukuphumula. Akwaziwa ukuthi umnumzana Mphoko ocatshangelwa ukuthi wayesekela ixuku elikankosikazi Mugabe elithiwa lona G40 owasuka ngeviki edluleyo esiya kwele Japan kaziwa ukuthi ungaphi. Ingcwethi kwezemithetho umnumzana Machoba Nancube utshele iStudio 7 ukuthi uMphoko kade kumele abe ngumongameli welizwe ngesikhathi uMnangagwa engakagcotshwa.
Umnumzana Phelekezela Mphoko ngasikhayela isekelo sombuso welizwe nguye ongu-acting president ngalesi sikhathi. Lokhu ngikutshiso ngilokho okulandelayo. Isekelo sombuso weZimbabwe sithi upresident uvunyelwe ukuthi a-appointe abasekeli ababili. Abasekeli laba bebabili bayalingana, akula omunye osinya kulomunye until 2023 lapho okuzaba khona i-first vice president, second vice president. Sikhayela ukuthi kuthiwa kulama running mates. So ngalesi sikhathi nxa kulabasekeli ababili, nxa upresident ethe for whatever reason wehluleka ukuthi aqhubeke se-ofisini, uvice president ogcinele uku-acta as upresident engekho, nguye ofuza ukuthi athathe indawo ka-president nxa upresident sephumile. Nxa that is nxa bebabili, nxa eyedwa is automatic yena lowo vice president oyedwa nguye ofuza ukuthi angene esikhundleni sika-president. Is automatic in terms of the constitution that would deem with a sworn in. Ukuthi ungaphandle kwelizwe kumbe usentolonge kumbe ungaphi, as long engazange akhishwa ukuba ngu-vice president, lokho akukhathalekile.
Manje nxa sikhangele umthetho, kuyenzakala yini ukuthi umnumzana Mphoko nxa efika lapha elizweni ehambise umnumzana Mnangagwa lohulumende emthethwandaba?
kuba nzima ukuthi angakwenza lokho lokho ngishiso ukuthi nasikhangile ngasona lesisikhathi uvele unguye u vice president ukuthi kakhwe elizweni lokho akulandaba kodwa ngase sikhangile isekelo sombuso sithi yena angaba ngu acting president for a maximum period of 90 days it can be even for 1 hour. It can be for 10 days, it can be for 90 days. Ibisisethi constitution ibandla likamongameli lo osethiye umsebenzi within 90 days le livunyelwe ukuthi likhethe omunye umuntu ozabuya athathe indawo ka president. So kusho ukuthi uyethi president then will step down. So kathesi khonoko akuphanjaniswanga. Lancane engakukhulumi kodwa umphoko nguye u-acting president akula vacancy in the executive leadership as things stand. Nxa kusaza umnumzana u-Emerson Mnangagwa ezaba sworn in, it means then u-acting president then ceases to act the moment he is sworn in umnumzana
Mnangagwa. Nxa sikhangela okwenzakalele umnumzana Mphoko, kukhona yini amanyathelo angathatha emthethwandaba ikakhulu nxa sikhangela ukuthi uxotshiwe lokunye okunjalo engekho elizweni? Kuyenzakala yini ukuthi nxa engabuya lapha azame ukuthi aye emthethwandaba?
Uvunyelwe uxotshwe ebandleni lezanu PF kwaxotshwa kuhulumende ngoba umuntu obengamxotsha uhulumende ngupresident kumbe ipolitically ukuthiwa yini iparliament through an impeachment process. In the same manner upresident abefuza ukuthi akhitshwe ngayo khona lokho akwenzakalanga kodwa uxotshiwe ebandleni labo. Ngibona ukuthi ebandleni labo ule chance ukuthi angakontesta ukuxotshwa kwabo ukuthi abantu abamxotshileyo ngabantu abangelalungelo lokuthi bakwenze lokho. Nxa sikhangele sizabona ukuthi ama-pictures ebephuma kumabonakude besibona obaba umthwangwa labanye abaxotshwa kudala kuzanu PF abangazange ba-challenge ukuxotshwa kwabo. So bona laba bantu bahlalile beyingxenye ye-special committee okusho ukuthi bona bebengelalo ilungelo lokuhlala. So i-decision ye-central committee engekho properly constituted. Njalo nxa sisakhangele isisekelo sezanu PF i-central committee ibizwa ngu-first secretary kumbe u-second secretary kumbe u-secretary for administration. Umhlangano lo nxa sikhangele yibo abawubi njalo bathe nxa sikhangele sibone ubaba u-Obed Mpofu onguye ophethe lowo mhlangano engu-chair ngesisekelo sayizanu PF kala i-capacity ukuthi awenze lowo. So kusho ukuthi from the manner in which abantu laba were constituted ukuthi bekunabantu abavele abangasomalunga ezanu PF lo muntu obize lo mhlangano wabuya wawu-chair sibone ukuthi vele awuhambelani lesisekelo sezanu PF. So ke ngaleyo ndlela ulakho ukuthi angahambe emthethwandaba ukucela ukuthi isinqumo sokumxotsha sibekwe eceleni. Uhulumende kalalo ilungelo angalenza nxa sebethe ubaba uMnangagwa esethe waba sworn in. Njalo nxa esebe sworn in umnumzana uMnangagwa ulelungelo ukuthi azikhethele abakho vice president.
Alo ke ngumnumzana Machova Nancube ingcwethi ecubungula ezemithetho ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Unobhala jikelele webandla elibusayo kwele South Africa ele African National Congress ANC umnumzana Gwede Mantashe uthi uMangoye uyasola ngendlela leBritane ukukhanya lithakazelela ngayo ukuphuma kwaye ngumongameli weZimbabwe umnumzana Robert Mugabe lokungena kukamnumzana Emerson Mnangagwa esikhundleni. UBenedict Nhlapho usipha lolu daba ngokugcweleyo eseSouth Africa.
Ekhuluma emhlanganweni wabezindaba izolo unobhala jikelele webandla elibusayo kwele South Africa ANC umnumzana Gwede Mantashe uthe njenge-ANC bayemukela inguquko ekhethwe ngabantu beZimbabwe kuthi intokozo etshengiswa ngamanye amazwe ngale nguquko iletha imibuzo.
I get worried when the ex-colonizers.
Ngiyakhathazeka nxa labo ababethumbe ilizwe bethokoza kangaka nxa kule nguquko yokuzwekazi. Ngiyakhathazeka ngizibuza ukuthi bathabeleni kangaka. Ukuzwa ummeli welizwe lentshonalanga esithi manje sesizasiza iZimbabwe. Basiza iZimbabwe ukuthi yenzeni. Belukuphi lolo sizwe esikhathi sonke leso?
Emva kokuthiya kwamongameli uMgabe umsebenzi, umphathintambo weBritain uMnumzana Boris Johnson uhle wathi akanansolo ngokuthiya phansi intambo kwamongameli uMgabe, wathi iBritain izimisele ukuncedisana leZimbabwe ekubuzeleleni umnotho lekuletheni umbuso okhululekileyo. Langamazwi ethulwe njalo umkhokheli kahulumende weBritain unkosikazi Theresa May. IBritain ithe ukuphuma kwaMgabe sekuphendule indlela yokuthi kube nombuso okhululekileyo eZimbabwe. Kodwa uMnumzana Mantashe uthi uMangoye uyasola esithi iBritain ibingaphi iminyaka yonke le ingasizani leZimbabwe. Isizalwane seZimbabwe uMnumzana Ngqabuthi Mabhena uthi akusiko kokuqala ukuzwa ukuthi uMnumzana Mnangagwa ukhulumisana leBritain ukuthi incedise intuthuko eZimbabwe.
Esekunazelelayo kodwa sibona ngani kuzangena ke lama-British ukuthi ke bazafisa ukuncedisa ngoba kukhanya ama-British abekhulumisana layo uMnumzana uMnangagwa behlangene labo uMnumzana uMorgan Tsvangirai okhokhela ibandla le-MDCT.
Kodwa ke ezinye izalwane zeZimbabwe zithi akulanto embi ngenkulumo yeBritain njengoba kuvele bekusazakala ukuthi umbuso kamongameli uMgabe uyancindezela. Abanye bathi amazwe afana leBritain lamanye anothileyo kuhle ukuthi kudalwe ubudlelwano obuhle lawo ukwenzela ukuthi akhuthaze izalwane zawo ukuthi zisungule amabhizimusi elizweni. Bakhona-ke abathi umnotho weZimbabwe waqala ukwehla ngesikhathi amazwe omhlaba eqala ukwethulela iziphathamandla zeZimbabwe izijeziso zomnotho ngenxa yezehlakalo zokwephulwa kwamalungelo oluntu. Laba-ke bathi ukuvuselela ubudlelwano lobu kuqakatheke kakhulu ekudaleni imisebenzi okuyiyo edingeka kakhulu ekuthuthukiseni inhlalo kwaZulu. Nelesitulo seBenedict Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Abantu bezigaba zeMandebeleni lenkabazwe labo njengabanye kwezinye nje izigaba zelizwe lonke bathakazelele ukwehla esikhundleni kukamongameli Robert Mugabe. Kodwa injabulo le iyekethekisile ngokuphazima kweso kulandela ukungena esikhundleni kukamnumzana Emmerson Mnangagwa ngoba bemethesa icala lokuphatheka kumbhuqazwe weGugurahundi. U-Anastasia Ndlovu usipha lolu daba ngokugcweleyo esenkayi.
Abantu beMandebeleni bathi kusukela ilizwe lithatha uZibuse, uMgabe bebevele bengamfuni, bayadana ngokungena komunye njalo umkhokheli onembali yokuphatheka kumbhuqazwe weGugurahundi. Izakhamizi zenkayi lapho umbhuqazo weGugurahundi owachiya imuli eziningi zilahlekelwe izihlobo labangane zithi ukungena kwaMnangagwa embusweni kuyinhlamba enkulu njalo akusoke kwaletha inguquko. Unkosikazi Nethekile Ncube kodakamela uthi babuhlungu ngoba umuntu ongenileyo ucatshangelwa ukuthi waphatheka ekubulaleni abantu.
Thina njengabantu kakhulu abomhlubulo weMandebeleni kakhulu enkayi esa-affektwa kakhulu indaba yeGugurahundi ongenileyo vele sibuhlungu ngaye. Instead kazange abe sorry after senze indaba into ayenzayo eGugurahundi.
Evumelana lo Ncube uMnumzana Bekithemba Gwayi uthe ukuphuma kwaMgabe kungena uMnangagwa akulancedo ebantwini besiNdebeleni.
Esikhathi seGugurahundi bebebulala abantu bebonke, uMnangagwa enguyoyitroza ojesikweta yilobo zeniGugurahundi. So mina ngokwami vele kangikuthabele ukungena kukaMnangagwa.
UMnumzana Norman Gampu esebhuma enkayi uthi akuncedi ungena kwaMnangagwa, akubancedi, akula okutsha, imigwaqo ibolile njalo kubabuyisela emuva.
Uphuma kwaMgabe kungena undoda labantu uMnangagwa njengendlela embona ngayo akusincedi thina njengabantu beMathebeleni ngoba la bantu bayafana, thina sifuna intuthuko yesigaba sakithi. Imigwaqo ibolile, ezikolo kufundisa abantu abangaso bakithi abangazuli imini wekhaya, so konke nje kuyafana kusibisela emuva.
Esinye isakhamuzi senkayi uMnumzana Khumbulani Nyoni uthe ukuphuma kwaMgabe kungena uMnangagwa kufana lokuphuma kukadevuli kungena igehena.
ukuphuma kamgabe thina abantu bemathebeni akusinceki ngalutho kufanana nokuphuma kukadevuli kungena igevena so ukungena kwegevena kuthi ukuthi sesiphakathi kodubunye olukhulu kakhulu ngoba angazama udevuli wenze lezimpilo ezintathu ukuthi ayenze kahle ukuze ubonaza njengomuntu olungileyo kodwa-ke udevuli ngudevuli nguye oceda abantu bakithi phelela lowo muntu ngekukurawundi
unkosikazi nokuthaba mloyi uthi okwenzakeleyo akuguquli lutho ethi la malunga edalela ephalamende lokhe kungamadala njalo okwenzakeleyo konke kwakuhleliwe bevalela unkosikazi Grace Mugabe embusweni beyenga abantu
so just still the same people singafuna ngani vele this is a plant game whether umgabe is involved or not involved but ibona vele njengezami come up with a strategy every change ngoba bazi ukuthi abasele power nithi so bazenze le strategy esitsha to still continue i-power yabo
esinye isakhamuzi secholotsho umnumzana Nkululeko Nyathi uthe ebefisa ukuthi ngabe kuyenzeka umgabe abe ngumakhelwane wakhe ukuze abone ukuba wehluleka ukubusa ngokungalethi intuthuko
yes hayi nomshayela elayini ngithi kompa enanda ya ahlale enanda sihlale naye kompa achawu thuli enze everything isazi adle amaxakuphaku ahambe ku-dust road yalangalungisa ngoba kalungisa umgwaqo since ngo-1980 engena embusweni cause ngabe yi-37 years lokho ebusa ilungise emashonaleni khona ngale amashonale semgosi so thina siyam welcome azohlala nathi abone ukuthi i-disaster ne-tribalism ayenzayo ingakanani
umongameli Mugabe wehle embusweni kulandela ukutshengisela umhlaba jikelele izizalwane zeZimbabwe zimanyene labalweli benkululeko besekelwa libutho betshengisela ukuba umongameli Mugabe kaphume embusweni imele iStudio 7 nisenkayi ngingu-Anastasia Ndlovu
umsekeli kamongameli webandla le-National People's Party i-NPP umnumzana Sam Siphepha-Nkomo ulandule imbiko yokuthi usexotshiwe ebandleni leli unkomo njalo uthi umkhokheli webandla lakhe unkosikazi Joyce Mjuru kasoze abuyele ebandleni le-ZANU-PF lanxa lisithi lizakwamukela bonke abaxotshwe kusukela ngomnyaka ka-2014 ababalisa yena unkosikazi Mjuru. Sike sizwe ingxoxo esiyenze lo mnumzana Siphepha-Nkomo.
Ngakubona lami Chris into eyayibhalwe ngubongani Nyathi waqalisa ku-social media wabuya wakufaka yabona ku-Newsday ama-newspapers njengani liyamukela anything nje kodwa-ke kalicheki ukuthi umuntu uyabefake into enjalo ule authority yini yokukwenza khonokho ubongani Nyathi kana authority kakhona kuma-structures awe-NPP and elingakwenzakali phela ukuthi u-vice president we-party kuthiwa uxotshiwe ngomunye umuntu nje ongekhoyo nakuma-structures e-party so lokhu ayekubhalile nje okungokwakhe ezifisela nxa ungaba ku-leadership position kulabantu laba abakuzondayo so ngomunye umuntu nje ongizondayo ngoba wadliwa wayekhontesta kuba ngu-vice president ngesikhathi sikhontesta so wadliwa so I think ule bitterness but otherwise ngidriver nje ngivela eHarare vice president of the party bese lo mhlangano
sike sezwa ukubana ababe kuzana uPF bazaxolelwa ababalisa umongameli webandla lenu unkosikazi Joyce Mjuru ulakho yini ukubuyela kubandla lezana uPF
hayi Chris let me just say nxa ebengabuyela it will be a great betrayal ngoba the way abantu abamthanda ngayo ekuposition ayiyo yona as leader of NPP in all the provinces kungaba i-great betrayal however sentsho njalo akusoze kwenzakale asoze abuyele ku-ZANU-PF so kwethu ungambuza naye kodwa ke ngiyakwazi mina njengo vice president wakhe uthi hayi into esizwileyo naye sikhuluma sisodwa uthi akhulume ukuthi hayi ngisho lokho vela kusoze kwenzakala.
Khona umumo liwubona njani wezombusazwe sesibona umongameli Mgabe sechiya isikhundla njalo sekusiba lomunye umongameli omutsha umnumzana Emmerson Mnangagwa, lithini linalo?
Ah, but Chris, Chris, ungene umntaka Chris okutshintshileyo khonapho kuyini? Akula lutho olutshintshileyo. Uphuma umuntu wezanu, ungena umuntu wezanu obevele ekhona since 1980. So akula lutho. Siyazi ukuthi uzoqedisa item kaMgabe ayitshiye phakathi, uzoqedisa yona. Then thina sikhangelela ukuthi kube nama-elections.
Linjani mahlabe zulu, linjani zulu kandaba. Sifisa ukulibikela ukuthi sizalethulela udaba lokugcotshwa kwamnumzana Emmerson Mnangagwa ngesikhathi kusezakala kusasa emsakazweni we-BOA Studio 7. Sizasixhuma kumagagasi athi 909 AM 4930 15580 laku 6080 kHz shortwave. Sizaqalisa ukulethulela udaba lolu kusukela ngo-10 AM kuze kuye phela. Bukelani njalo la ku Facebook ukhasi lethu le VOA Ndebele la ku VOA Show. Land of sunshine, land of plenty,
land of blue sky. Abesifazana abangasebenziyo edolobheni leGwanda batshona beganda amatshe asetshenziswa ekwakheni izindlu iquarry abawathengiselayo labo abakhayo ukuze baziphilise njengoba kungela misebenzi elizweni. Omama laba bathi loba nje ilitshe abalembayo lingasatholakali kahle eliligugu, imali abayitholayo iyaphilisa njalo benelisa ukubhadalela abantwana imali yesikolo. Uvusi Sizwe Mkhwananzi usipha lolu daba eseGwanda.
Loba nje idolobho leGwanda lidume ngamatshe aligugu abalisa igolide, omama abangela msebenzi sebevumbululwe elinye ilitshe eliligugu kibo eligejwa emalokithini we-Spitzkop Medium kanye le-Ultra High abaligula libe ngamatshe amancane asetshenziswa njengequarry lapho kuyakhiwa izindlu. Lapho sethekele endaweni okugejwa khona lawa matshe, omama abakade begebha babalekile becabanga ukuthi sebehlaselwe ngabogatsha olubona ngezemvelo bona abalisana lokugugudeka komhlabathi. Senelise ukuxoxa lonkosazana Siboniso Phiri osichazele ngomsebenzi abawenzayo.
Lapha ngigebha iquarry kade singakhahla. Iquarry le isebenza ku-foundation izakhula ibhara idola yedola 50. Abayabe bekhuluma ngokuthi akhashiweyo ikakhulu kwesinye isibanga esikuleyani intaba bathi bona akhashiwe yangehala idola 50.
Umaphiro labantwana abathathu abasesikolo uthi lobanje umsebenzi wokugebha ufanele amadoda, yena ukubone kungasiza ukugoqa izandla elinde umngako izimamgodi.
Ungathengi abantwana impahla zekhisimusi, ngiyasikhalele ukhisimusi ten grosa kwanisa ukuthi uwafule esikolo njengoba lesi ubavumele ukuthi ungathola i-$10 ukuphosele, kuyasisiza kakhulu.
Iningi labomama livukela lapho ugejwa khona emadabukabusa lime ukusebenza lapho ilanga selitshisa liphinde libuyele ntambama lapho ilanga selisiyatshona. Abakhaya kuleli dolobho ikakhulu e-Spitzkop basebenzisa lawa matshe njalo uMaphiri uthi abanye akebha labo amatshe sebakha izindlu ngemali abayithola lapho bethe bawathengisa. Amatshe agcwele imoto ethwala izisindo zamathani ayisikhombisa ilori abiza amadola alikhulu elilodwa i-$100. UMaphiri uthi yena labanye akebha labo bayakhathazeka ngembiko ethi umasipala sefuna ukuthengisa umhlabathi abadla kuwo.
Kuselani bathi sokumele ukuthi kube yizi amashopu eyinto ebesengiyethekele mangese siyathina sokumele sidike enye indawo futhi ingayisiyele. Ukhona omingane wami esike saxoxisana esithi kade uyangazi namamonti ukuthi la msengijweni yakho leyani i-artwa uyenza ikwarita ingcono niyamphathisa kodwa mina sengihlala endlini yami sengiyakha i-one room esisgo so ngithaya ikwari ngale ingani le mali engconywana kulalapo.
Loba nje ukulimaza izandla ukugula lawa mathe. Labo mama bathakula ngendlela abangaziphilisa ngayo ngoba kungela eminye imisebenzi elizweni. Okhangelo lokugcotshwa namhlanje njengomongameli omutsha welizwe leZimbabwe, Mnumzana Emmerson Ndambuzo Mnangagwa, usethembise ukuvula amathuba omsebenzi. NginguVusisizwe Mkhwananzi, owendaba zeStudio 7, eMajawundeni, eGwanda.
Kwezemidlalo, isiphathamandla seqembu lomdlalo wenguqu ele Highlanders uNhlanhla Bahlangene Dube uthi sekuseduze ukuba bethulele abalandeli babo. Umqeqetshi ozathatha indawo ka-Errol Akbay yena uzatshiya umsebenzi ekupheleni kwemidlalo yalonyaka isigaba seCastle Premier Soccer League. Okuningi asikuzweni kuJoseph Njanji.
UDube utshele intatheli zindaba zemidlalo namhla emini ukuba bahle baqala ukudinga umqeqetshi omutsha ngesikhathi umqeqetshi oyisizalwane zelizwe leHolland u-Errol Akbay eveza ukuba akalasifiso sokuba aqhubekele phambili esebenzela iqembu le-Highlanders ekupheleni kwesivumelwano esomsebenzi asilobelana laleli qembu eminyakeni emibili edluleyo sona esifika emaphethelweni ekupheleni kwalo nyaka. UDube uqhubekele phambili wathi bakhulumisana labadlali ababedlalela iqembu le-Highlanders asebengabaqeqetshi ukuze beqhatshe omunye wabo kulandelwa izixwayiso abazithola kubalandeli beqembu.
Esiya khona sokuseduze kule lapho esivela khona kuza ukuthi namalungiselelo esizini entsha ebuyayo engakaqali ucoach uyabe sekhona. Sinanzelele futhi ukuthi ucoach esizamqhatsha ngucoach ozaba lesandla ekucingeni ababe bemncedisa ukucoach, ngoba ucoach lo coach uyazi yena mhlawumbe lapha adinga khona ukuboniswa, mhlawumbe lapha adinga khona ukuncediswa ngento ezithile.
Abalutshwane kabi abaqeqetshi abadlalela iqembu le-Highlanders abalezithupha zika-CAF A okuyizwe ukuthiwa inhlanganiso ebona ngoqhutshwa komdlalo wenguqu kweleZimbabwe yeZifa kumele abaqeqetshi abaphethe amaqembu adlala kusigaba saphezulu baye beziphethe. Kodwa uDube akazange athande ukutsho ukuba yibaphi abaxoxisana labo ngoba besaqhatshwe kwezinye indawo. Akuthile kodwa yikuba kusensuku zatshwala engethulwanga kusemthethweni lowo mqeqetshi omutsha.
Esiya khona sokuseduze kule lapho esivela khona kuza ukuthi namalungiselelo esizini entsha ebuyayo engakaqali ucoach uyabe sekhona. Sinanzelele futhi ukuthi ucoach esizamqhatsha ngucoach ozaba lesandla ekucingeni ababe bemncedisa ukucoach, ngoba ucoach lo coach uyazi yena mhlawumbe lapha adinga khona ukuboniswa, mhlawumbe lapha adinga khona ukuncediswa ngento ezithile.
Abaqeqetshi ababedlalela iqembu le-Highlanders abalezithupha ezidingakala ukuba umqeqetshi asebenze kusigaba seCastle Premier Soccer League ngabagoqela uMadinda Ndlovu oqeqetsha elizweni leBotswana, uRaman Kumbo oqeqetsha iqembu le-Chicken Inn, uBekithemba Ndlovu loKelvin Kaindu abaqeqetsha iqembu le-Haumine kanye loMethembe Ndlovu ongumnikazi aphinde abe ngumqeqetshi weqembu leBantu Rovers. UDube uthe umqeqetshi ozaqhatshwa kuqembu le-Highlanders ukhangelele ukuba alandele izifiso zabalandeli beqembu ezokuba kudlaliswe abadlali abakhulele kuqembu leli kuthi labo abokuza babe balutshwane. Abalandeli batshela inkokheli yeqembu le-Highlanders emhlanganweni ukuba ngomnyaka elicine ukuphakamisa isicoco se-league ngomnyaka ka-2006 ngesikhathi liqeqetshwa nguMethembe Ndlovu, iningi labadlali kwakungabafana abakhulele kulo. Ikanti lakudala lithatha isicoco eminyaka elandelana iningi labafana babekhulele kumaqembu alo abasakhulayo. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Singakehlukani-ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba zethu zalamhlanje. UMnumzana Emmerson Ndambuzo Mnangagwa ukhangelelwe ukugcotshwa kuba ngumongameli welizwe lamhlanje ngesikhathi wayengomunye wakhe bengabasekeli bakamongameli welizwe uMnumzana Phelekezela Mphoko engaziwa ukuthi kanti vele ungaphi. Unobhala jikelele webandla elibusayo kwele South Africa ele African National Congress, i-ANC, uMnumzana Gwede Mantashe uthi uMangoye uyasola ngendlela leBhilitane ukukhanya lithakazelela ngayo ukuphuma kwaye ngumongameli weZimbabwe esihlalweni umnumzana Robert Gabriel Mugabe. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngisithi libe lelanga elihle lamhlanje ke ngolwesihlanu. Igama nguChris Gande, asidibaneni kwinhlelo ezilandelayo lapho sizalitshela ngokugcotshwa kwamongameli welizwe lilana.